utabalori babambo ningani lutaba olusukuluza kakhulu esilubhekileyo sonke ke njengabantu abakumabhizinisi okusobala ukuthi ke liqhubeka lilahlekelwa ngamandla idola leZimbabwe ngendlela yokuthi singananzelela nawo liqathanisa le-US dollar amandla alo ayehla kakhulu imbangela kuyikho khona okuhlane ukuthi alinasisindo ngenxa yokuthi lokuhlane futhi thina kwakunike i-currency amandla akukalungiswa okuvamisa ukuthi kube yilokho esithina i-productivity lama-export ayenziwa yi-economy isisindo semali nje sona vele imvama sandise ukuthi sithole amandla empahleni esizenzayo umanufacturing siyithengisela amanye amazwe so ukuthi ukuthi ngenye indlela i-demand yempahla zethu nxa isikhuphukile yikho kwenza ukuthi imali yethu izuze amandla mase sizawuthe sizuze inzuzo-ke kulabo abasibhadalayo mase behlawula impahla lezo abazithenga kithi nxa siqhubeka sisiba yi-economy leyana engathengisi lutho kungela demand yempahla zethu kunzima kakhulu ukuthi idola lethu libe lamandla emkambo.
Njengabo somabhizimusi baba Ndlovu, ungathi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe lokhu kuliphazamisa njani?
Kuyasiphazamisa kakhulu baba Nkomo ngendlela yokuthi lathi siyabe sifanelele ukuthi nxa sisebenza sithengisa-ke impahla khonapha kuqakathekile ukuthi lokhali lathi sibe le mali esigcinayo emabhanga kodwa-ke uzathola ukuthi nxa usithi uyabhenta ubhenta nale mali yangakithi ye-RTGS phose sibili unjengomuntu ubana nje odlalayo akusincedisi ngalutho ngoba isisindo semali nxa silahleka kutho ukuthi lawe amandla oba lawo ekuthini uthenge impahla njengoba sikhuluma ukuthi okuningi sithi kumbe i-raw material esiyisebenzisayo sithenga ngaphandle kwelizwe kwenza silingaze saba lamandla ukuthi sithenge impahla ezilohlonzi kumbe sithenge i-material eningi eyenza sanele ukuthi siqhubeke ukuthi sisenza amabhizinisi ethu siya phambili. Iyasilimaza kakhulu ngoba ivali esiba layo kumabhizinisi ethu iqhubeka isehla kuyasilimaza kakhulu bami.
Intengo zona zisakhuphuka mahlayana njengalokho bekusenzakala yini kumaviki asanda kwedlula kumbe sokulobubelo?
Hayi, mina sibili from where I stand kangiwubone umehluko. Intengo ziyaqhubeka zikhuphuka ziya phezulu. Yebo, kambe kungathiwa ifiweli ike yehla nje kancinyane kodwa-ke ifiweli lanxa yehle ngamasenti amalutshwane kakhulu angaphansi kwalitshumi. Hhayi, intengo kukhanya zihle zasala zikangcole phezulu khona ngale lapha ezivele zakhona kuze kukhwele ifiweli. Lokho-ke kwenza ukuthi-ke i-business umkhathi wokuthengiselana kube nzima kakhulu ngoba nxa vele intengo ziqhubeka zikusona esisimo abantu kunzima kakhulu ukuthi babuye bazethenga lokho esikuthengisayo. Siyananzelela ukuthi kakhulu laba abantu abakuma-groceries kule wave yenziweyo kuma-borders ukuthi abantu bebengaletha ukudla bengabhadalanga i-duty. Okwenzakalayo ukuthi-ke sokusiba nzima ukuthi-ke nxa wena utrade ngapha ngama-local products abanye abantu beletha impahla ezingathelanga umthelo emabhoda laphana kunzima ukuthi-ke wena osebenza uthengisa lezi mpahla ezilokhali ngapha kube le nzuzo oyitholayo kuba nzima kakhulu.